phezulu kokukhuphulwa komthelo wamandla kagetsi abantu bakhala ngokuthi bavele bephila nzima ngoba intengo yempahla yonke yokusebenzisa layo iqhubeka iqansa mahlayana ngasikhathi sinye iholo labo liqhubeka lincipha nxa liqathaniswa lendleko okumele zibhadalelwe ngenyanga njengemuli. Unkosikazi Jane Ndebele isakhamuzi sePhumula South kwaBulawayo ngomunye wabakhala ngokukhuphulwa komthelo wamandla kagetsi.
Indaba yokukhwela kwamagetsi mina iyangihlukumeza kakhulu ngoba vele kumanje amagetsi asiwakwanisi, sipheka ngomlilo. Manje maye sebuye sekhwezwa futhi asikwazi ukuthi sizoyenza njani, sophila njani. Kunzima futhi elizweni, imisebenzi ayikho, imiholo yabantu ayikhuphuki. Ngapha siyakhwezela amagetsi, so asikwazi ukuthi siyabe sizophila njani. Vele sihlale emnyameni okokuqala ngendaba yokuthi ayasidurela kwamanje. Manje maye sebuye sekhwela futhi hayi sokuzaba nzima.
Esinye njalo isakhamuzi sakoBulawayo unkosikazi Nomazwe Ngwenya uthi indaba yokuqansa kwamandla kagetsi iyamhlukumeza.
Loko kwamagetsi okukhwela khona kusithatha kubi sibi ngoba ukhwela amagetsi imiholo ayikhweli. So siyakuthatha ngaphi phezu kobunzima esibhekane lawo elizweni lakithi leleli, siyakuthatha ngaphi? Loku vele akuyenzi leli i-government ngani vele ibhizinesi angani vele iyasizwela sibi ngo siyahawula kade sigcine izintandane sigcineni asingamagogo babakhulu. Imali yakhona siyathatha sihluleke ukuthi sithenge ukudla naye uthi abhathe amagesi siphese sadlala emnyameni kheni.
Umcebisi kwezemikhankaso enhlanganisweni yamalungelo abathengi e-National Consumer Rights Association umnumzana Efincube uthi lokhu kuzabangela ukukhuphulwa kwentengo yento yonke edingakala empilweni.
Ukukhwela kwentengo yamandla kagetsi kuza kwenza ukuthi izinto ezenziwa ngamagetsi lazo zilandele zisiya phezulu. Zizaqhansa izinto zonke lazo, impuphu izaqhansa, kuzaqhansa ishukela, kuzaqhansa amahlamvu, kuzaqhansa isepha, konke kuzadula kwenze impilo ibe nzima ebantwini abavele bephakathi kohlupho olukhulu kakhulu ngokubuswa kabi kwelizwe. Ngakho ke isimo asizukuba mnandi ezinyangeni lezi ezilandelayo. Abantu bazayo besiya beganula phakathi kokuyanga, abaqala ukungena kubo ngabo 1980 kusiza manje ngaphansi kombuso weZANU-PF.
Embikweni owethulwe ngabeZimbabwe Electricity Distribution Company bathi linkampani kayephulanga lungelo labathengi ngokukhweza umthelo ngoba ilandela isivumelwano abasenza lohulumende ngomnyaka odluleyo sokukhuphula amandla kagetsi ngezigaba. Amandla kagetsi angaba yisilinganiso se 50 units asezabiza amachumi amathathu lasikhombisa amadola $37 kuthi amakhulu amabili ama units i 200 units aseyabiza amakhulu edlula amabili amadola i $243. Amakhulu amathathu ama units wona aseyabiza i $1,323. Le yintengo uZulu athi ikhuphuke ngesilinganiso esikhulu kakhulu njalo esingeneliswa ngabanengi. Ngakho ke abantu bazabanjwa ngamandla ukuhlala bengela ugetsi okwesikhathi eside. Ngimele iStudio 7 yikoBulawayo, ngingu Anastasia Ndlovu.